Kuyadanisa lokho. Esikubonayo ukuthi uminister we-health uzama ukuthatha ama-students ayebefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasuspendwayo abayi-530. Lawa ngama-students ebelokho befundela ukuba ngodokotela, ama-results abo engakaphumi. Yena ukubona kule sensi kuye ukuthi ethathe la ama-students ewafake ezibhedlela, ama-results abo engakaphumi, njalo odokotela bonke bekuyi-indexation. That is ethuka ukuthi lokhu azama uku-achieve yikuyini.
Sizwa kuthiwa njalo lani bafuna ukuthi nxa ungu-junior doctor ube le-contract entsha, kuthiwani khonapho?
Contract le elikhuluma ngayo kuthiwa yi-interim contract. Asizwisisi ukuthi kuzama kutshoni khonokho. Ukuthi umuntu uyasayinisa i-contract engazisisekiyo, sesithi kuyabuya enye i-contract phambili umuntu sevele echase umsebenzi, sikubona ngani butsotsi nje ofuna ukwenzakala. Ubutsotsi bangikhona kuza opressa odokotela ababuyayo abazazijoyina later, ama-rights abo bona njengabantu abasebenzayo. So kuyadanisa sikule ukuthi u-employer wethu kaphumele egcekeni ngento afuna ukuyenza, uzama nje ubutsotsi bonke ukuvala izinto ezenzakala ezibhedlela.
Singathi lina lizasayina yini khonokho ke okuthiwa lani likusayina?
Asizozisayini thina. Yinto esayikhuluma naleyo ukuthi nxa sebezama ubutsotsi lowo ababuyenza ema-contracting, thina umsebenzi siyakuma. I-profession yethu le medicine, profession egcwele, kumele igcwale iqiniso lokuphumela egcekeni, hayikhona ubutsotsi lobo bukhona. So nxa besinika ama-contract lawa asi-opressayo engasiniki thina ama-rights ethu njengama-civil service, asoze sisayine izinto ezinjalo.
Yes, singathi la madokotela amakhulu seqalisile yini ukukhalana nomsebenzi, kume njani nxa belitshela bona?
Odokotela abakhulu banike i-government i-48 hours ukuthi besolve i-crisis yona leyi ye-industrial action okokukhalala komsebenzi. Bathe nxa i-government ingayekela ukusolva labo sebezajoyina i-industrial action ngoba sebediniwe ukusebenza bebodwa bebalutshwane, umsebenzi omningi kakhulu, njalo lamaphilizi lempahla ezisibhedlela kazikho. So sebethwele nzima njalo kuyabafrustrate kunokho.